Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanganweni omkhulu wokukhakasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli bandla lezaphu uMnumzana Simangaliso Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Bakhalaza ngokuhlushwa izano, ukwethuselwa izano. Bafuna ukujoyina ibandla labo izano ibhizi, ikakhulu laba abazithi bangama-veteran. Bahamba besethusela abantu ukuthi ngingajoyina izaphu yenileyo, ngingabhathela izaphu yenileyo, sizalibona. But abantu bazimisheli. Abantu bakudiniwe ngento eyenzakala elizweni lapho. Basitheli ndawo yonke le ukuthi hhayi bayasekuthusela kodwa hhayi sizimisele ukuthi sibhotele izaphu, sizimisele ukuthi sikhiphe izame embusweni kungene umbuso ozanakela abantu, ozazihlupha ngabantu, hatho umbuso ozihlupha abantu abalutshwane abahuquluza.
UMnumzana D. Wadube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla le-ZANU PF bazama ukumbamba ngamandla ukuthi angene kubandla le-ZANU PF.
Kasikufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamaseli, sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo oyiwo endaweni yethu. Bathi kona kubhalwa ngamaseli, bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani. Mina zangibhala.
Amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye njalo walwela inkululeko uMnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu.
If wena ungwaso weZANU PF makubhaliswa awubhalwa ngenxa yokuthi awuvoteli iZANU PF. So ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwalokwana. Bathi fanele singene kuZANU PF kodwa kasisafuni. Mina angisabi kodwa angiseyi kuya khona, mina sengiqina eqembeni lethu elikamdala uNkomo.
Umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu.
Hayi, mina ngagcina ekugcineni kubuya kwempuphu liyana kwathiwa impuphu ngiyabantu bezanu nje kuphela. So bahamba ngokuningi babo bahola leyo mpuphu, bathina abanye asange sihambe. Onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyazi ukuthi ngiwezaphu. Phakathi lapho endihlala khona vele yimi ngedwa umuntu wezaphu. Ngiphila ngokuzincedisa nje ama-peace job. Uma kungela ama-peace job angiyabe ngelayo iplani ukuthi ngayenzani.
Unkosazana Janet Ncube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emaplazini uthi indlala isimthwalo senzima.
Mina ngihlala ku-village 80 ku-resettlement Dombo Dam. Abantu abasatsheli inhlelo ezabe zikhona esigabeni. Nokuthi white nurse singekho ebandleni lezami thina sikuzama. So konkana ungani kuyabahlupha ukuthi inhlelo zonke noba yidoni ebuyayo thina sesibekwe eceleni ngayo. Ngasisangabantu. Lo asisaholi abantu abaningi vele asiholi babhala 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 bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukufika bakho ephathini yabo labuhlungunyabenzela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ogogo abagwanisi ukuthi bangazinceda sabe sikhalela intumbi labo bangathola okuncane kwabana bezincedisi manje njengoba betshiywa phandle khonapho bengala abantu ababasapotayo kuba nzima.
Umsekeli ngampani ntambo wezamakhakhasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edalele ephalamende uMnumzana Dingumuzi Phuthi uthi ngamanga aluhlaza tshoko okhulunywa ngabasekeli bezaphu.
Angingummeli webulilima West Constituency lapho kutholakala khona abantu abakhonona ngalokhu. Ngithanda ukukubeka kube sobala ukuthi ngamanga ke wona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle bonke ngokuthula. Uhulumende weZimbabwe kunye lebandla leZANU PF ngokukhokhelwa ngumbono kababa uPresident Emmerson Dambudzo Mnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo lawa ngokulinganiswa. Wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu, uyathola wonke ama-inputs aphathelane lokulima, uyathola konke okuphathelane lokufuya. Inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe, zilanda umuntu wonke.
Amapholisa akulindawo athi akunamuntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe. Kukanti emhlanganweni lo umkhokheli weZaphu uNkomo utshele abalandeli baleli bandla ukuthi bengavumi ukwethuselwa ngabalandeli beZANU PF. UNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhalele ukwenziwa kuphele kukaNtulikazi kumbe ekuqaleni kukaNcwabakazi. Ngimele Studio 7 emahlambuzi ePlumtree, igama lami uEzra Chisa Sibanda.